egogwe kubikwa kubanjwe ilunga leZANU-PF lilamaphepha asevotiwe azinkulungwane ezilithumi lanhlanu 15,000 bese kusithi endaweni eziningi uDlakela belubangelwa yikuswelakala kwamabizo amalunga anikwa imvumo yokuma kukhetho lolu. iZANU-PF yona ayikakhulumi ngalolu daba njalo impumela esasekhona ayikakhitshwa yileli bandla. Omela ikuwatsana East edayele ePhalamende uNkosikazi Betty Kaseke, umnumzana Thinashe Maduza owekhambuzuma, umnumzana Terence Mkhuphe oyeHarare East, umnumzana Godfrey Gomo oyobuliriro, uDani Derera owemfakoza lomnumzana Obadaya Moyo owezengeza West bonke babikwa benqobile. Ingcishi yezombusazwe umnumzana Pride Mkhono ude uDlakela lolu lutshengisa ukuthi iZANU-PF njengebandla selisifa ngenxa yokungenisa amasotsha embusweni wabo, njalo lokhu kungaba lithuba likamnumzana Nelson Chamisa okukhokhelela i-MDC Alliance ukuthi enqobe kukhetho lolonyaka.
uDlakela silubone lusenzakala kuma primary elections eZANU-PF lutshengisela ukuthi hatshi iZANU-PF isiphelile, so sokukhanya sokuphuma egcekeni ukuthi hatshi sokuyinto yamasotsha, njalo amasotsha akakwazi ukuthi ipolitiki yabantu yenziwa kanjani. Yikho kugcwele uDlakela lokungazwani esibona kusenzakala lokhu.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezifundi zemalokishini eyeZimbabwe National Students Union zinaso umnumzana Ashley Funye uthi okwenzakele kuZANU-PF akumangalisi.
So corruption isiphakathi singenile emabhonzweni yazihlalela, that's why libona ukuthi baphuzile uhambisa amabhaloti bayenze massive vote buying. Konke lokhu kubangelwa yikuthi inhlanzi iqalisa ukubola ekhanda, so ikhanda lakhona eliyile elikhokhelayo kusho ukuthi yili the root cause, yikho lapho kuqale kule nhlonse yendaba. So ngokubona kwami yi-political culture esikhona kuZANU-PF ekuthi igcwele ngobudlwangudlwangu, igcwele nge-corruption and igcwele ngobusela lobucili. So asonto entsha, into ezahlala isenzakala kuZANU-PF ngoba bavele bona yi-culture bayi-adopt.
Enye ingcitshi yezombusazwe umnumzana uStalos Siziba uthe iZANU-PF yehluleke ukuba lokhetho olokuthula olungelabuqili ngoba bengabantu abajayelwe inkohlakalo lobuqili. Ethi okunye okubuhlungu ukuthi amasotsha lamapholisa asetshengise iZANU-PF ukuthi aphakathi kwalolu khetho.
Okokuqala sifunda ukuthi kuzaba nzima ukuthi ama-elections olonyaka abe free njalo abe fair. Number 2 sifunda ukuthi kuzaba nzima ukuthi kuswelakale ke uDlakela violence ijikelele kuma-elections. Why ngisitsho njalo? Okokuqala uzabona ukuthi ama-elections eZANU-PF ebemonitwa ngamapholisa, so kutshengisa ukuthi akula mehluko ngaphakathi kweZANU laphakathi kwelizwe okuthiwa yi-state. Okwesibili njalo uzabona ukuthi uviolence ibiningi kakhulu. Okwesithathu uzabona indaba abathi ukuphuza kokubuya kwamabhaloti kuma-polling station achiyechiyeneyo, lokhu okuizinto lezo eziyi-3 yizo ezizabonakala kuma-elections.
Ukhetho lwama-primaries olweZANU-PF bekumele lwenziwe ngensonto kwehlula ngemva kokuswelakala kwamabizo emaphepheni okhetho. Kwasekuthi ukhetho lolu lwenziwa namhlanje kodwa kwenzakala amaphutha kwezinye izindawo. I-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa yona yethule amabizo abasakhulayo abazangena kukhetho lwama-primaries abahlanganisela umgcinisihlalo webandla labasakhulayo umnumzana Hepmo Chitsiba ongancintiswanga e-Highfield, bese kusithi osakhulayo uJoana Mamombe uzancintisana loJesse Majomi eHarare West, uJames Maridat encintisane loJames Sidakwa eMavuku. Ngimele 27 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.